Izulu leli eselidabule iFlorida, iHurricane Ian. Ngibone mina namhlanje isibhadlaze amatown anjengeTampa, Sarasota, lamanye khona ngalo St. Petersburg, eFlorida, aduzane kolwandle. Ngibone kuthiwa ama-waves angkhona or amanzi sefika kuma-15 foot, mbeni singathi 3 stories or 2 building stories. So, ukungathiwa izadabula izindlu eziningi, ama-building amaningi, amabhizimisi amaningi. Ngibone izimoto eziningi sezihambiswa ngamanzi all over the place, kungela emergency services. Sibone ama-firefighter, labantu abancedisayo izibhedlela beku-standby, but labo abakwanisi ukuyothatha abantu okwaka-test ngoba lokhe isabhidliza i-hurricane lay iyeni until Saturday or ngeSonto.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi uhulumende welemelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lona leli?
So mina mbona i-American government, mbona umongameli welizwe umnumzana Biden sekhulume ukuthi iFEMA izahamba iyencedisa abantu bonke bona labo. Siyakwazi ukuthi iFEMA, i-Federal Agency for Emergency Action, izaba nika izimali ukuthi bakwanise ukuyakha izindlu zabo kutsha. But okwakathesi sibona ukuthi amanzi lawa hayi ngamanga kuhle. Abakaripoti ukuthi kulabantu abafileyo mbeni balimeleyo ngoba bebele enough warning ukuthi i-hurricane le ibiza yenza i-damage engaka. So abantu abaseleyo khona ngale I think is amapholisa, lamasocha, le-emergency workers. And gathesi amagetsi kuthiwa kaseko for 1.5 million people, so sebesebenzisa ama-generator. Hayi, ngiyakwazi ukuthi i-America in all disasters bancedisa abantu bonke jikelele, lama-insurance companies. Ngiyabonga.